soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge abesifisi phayindaba lolimi lwesishona uIvans Zininga olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlazi ku 16 Nkwenkwezi 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, isiqondiso sikaSomlomo edalela eParliamente sokuthi udaba lwenkohlakalo eyavezwa ngumsakazo weAl Jazeera lungasacutshungulwa lidalela eParliamente sidala inkulumo.
Laba abamabandla aphikisayo bathule shi, sisala sesilembuzo ethini ukuthi kati labo baphakathi kwayo yini lindaba.
Abanye ngabathi ukwekethiswa kwezijeziso ezazifakelwe abasolwa kudaba lweAl Jazeera kutshengisa ukuthi kukhona ukutshaya amanzi kulolu daba.
Ngombono wami ngibona amanyathelo athethwe nguhulumende kumbe i-Reserve Bank kumbe i-Financial Intelligence Unit kungamanyathelo angalunganga.
Kulamalunga ebandla le-CCC asekhethwe ukumela leli bandla abikwa ehlaselwe ngabantu abangaziwayo atshaywa kabuhlungu.
Siyakwazi ukuthi bafuna ukuvuka ebusuku babagongode, abanye babathusele, abanye babatshengise imbhobho lenhlamvu ukuthi basukele basuke baye withdrawer.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ugatsha lwebhanga lesizwe i-Reserve Bank ole-Financial Intelligence Unit luthi solwethule izijeziso ezalethesa labo abakade bephenywa ukuthi bengaba bephatheke kudaba lwenkohlakalo olubikwa luvezwe ngumsakazo we-Al Jazeera ngoba kungatholakalanga bufakazi obuveza ukuthi badala icala. Embikweni owethulwe izolo ntambama ugatsha lolu luthi lusebenze ndawonye lamapholisa ukucubungula amahlandla amane omfanekiso weAl Jazeera lulesihloko esithi Gold Mafia kanye lokusetshenziswa kwemali yalabo abaqanjwa kulumfanekiso kodwa abatholanga lutho oluxhuma limali lenkohlakalo. Ngalokho ugatsha lolu luthi solusethula izijeziso ezalethise abantu laba ekupheleni kwenyanga edluleyo njalo lokhu akwenqabeli abomthetho ukuthi baqhubeke bephenya lolu daba nxa befisa. Lolu gatsha luthi iziphathamandla lalabo abafuna ukuqhubeka bephenya abagoqela abakwamanye amazwe lapho kuthiwa imali le yafika kumbe yathathwa khona. Izolo uSomlomo wedalela eParliamente umnumzana Jacob Mudenda wenqabele amalunga aleli dale ukuthi akhulume ngalolu daba esithi ngumlando wamapholisa lababona ngezenkohlakalo. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Dumisani Nkomo ingcwethi ecubungula ezomnotho welizwe.
Ngombono wami ngibona amanyathelo athethwe nguhulumende kumbe i-Reserve Bank kumbe i-Financial Intelligence Unit kungamanyathelo angalunganga ngoba uZulu ufisa ukubona indaba leyi idingisiswa icubungulwa ngendlela ejulileyo. Kudingakala ukubana kube le independent commission ezakhangela lolu daba ngoba nxa sikukhangele ukhanyenzani nje hayi azange bekhangele size kuhle indaba leyi. Ifuna sibili kube le commission e-independent kutshengiswe kuma-newspaper ama-terms of reference e-commission le sibekwazi ubana i-commission le nxa ibiza abantu babiza nini ibizobani kube la ama-public hearings ukuze sidingisise iqiniso. Sesibone South Africa i-commission le state capture ukuthi uZulu yabekwazi ukuthi uhamba njani. So mona kuqathele kuqala ubana kube le independent commission leloko kwenziwe independent commission kwaziwe muzulu ngoba lapha sikhuluma ngomnotho welizwe asikhulumi ngomnotho womuntu oyedwa asikhulumi ngomnotho weparty izano PF sikhuluma ngomnotho welizwe esanikwa uNkulunkulu sokuyebe kuqakathekile in the national interest uba nasibe kwazi ukuthi lokhu kuliqiniso mba kusoqiniso kucubungulwa lugaja mbe ikhomishini emiyodwa e-independent akhona ugaja lukahulumende ngoba kungenzakala ukubana engxenye ugaja lwangakhona kube labanye ayingxenye ye-corruption yangkhona so mbona hayi amanyathelo avumelani lawo thina njengoZulu thina njengabantu beZimbabwe kumele sibe lazi iqiniso lakhona lokuthi uParliamente kasavunyelwanga ukubana acubungule indaba leyo kutshengisela ukubana uhulumende ufihla ezinye izinto nxa engafihli lutho ke ngokuqathekile ubana iParliamente ikhulume ngodaba lolu ngoba nxa sibala iConstitution yeZimbabwe ithi iParliamente kumele ikhangele vele ibe yilihlo elikhangela ukubana iexecutive bicabinet isebenza njani.
Kahle kahle ungathini ngawo umfanekiso weAl Jazeera? Siyabona abanye bathi hayi labula bufakazi obuqinileyo obukhomba ukuthi ngempela okuthiwa bephula umthetho la kanye bakwenza lokho.
Ngibona umfanekiso weAl Jazeera uyinto ositshengisa kumbe ositshela amanye amaqiniso ukubana umnotho welizwe vele uya ngapi ulahle kanjani njalo abahuquluzi bomnotho ukubana ngobani ngoba kumgceke njalo kuyazikhanyela ukubana loba silomnotho omningi wegolide asilanzuzo njengelizwe asilazibhedlela asilazikolo emgwaqo la iqedakali ngoba kulabantu abahuquluza umnotho i-documentary ngombukiso weAl Jazeera iyakuveza khona lokho kuyakukathela ukubana sikukhangele khona lokho uhulumende akukhangele khona lokho iParliament ikukhangele khona lokho iZimbabwe anti-corruption ikukhangele khona lokho ingakukhangeli njengehungahunga ye kungaze kube likhungahunga ikhungahunga langikhona liqinisiswe sivumane ubana iqiniso kumbe ngamanga kumbe likhungahunga.
Lo ke ngumnumzana Dumisani Nkomo ingcwethi ecubungula ezomnotho welizwe obexoxa icingweni losithandekile emhlanga weStudio 7. Lokhe sikudaba lunye kulabanye ababuza ukuthi kanti kungani abantu bengangeni ezidaladeni batshengisele phezu kodaba olwavezwa kumsakazi weAl Jazeera olutshengisa ukuba isizwe singaba silahlekelwa yizigidi lezigidi zemali. Sixoxe locubungula ezombusazwe umnumzana Sipho Senkosi Majokomole Bhalule ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Okwakuqala, kungabe kuqondile ukuthi ethi udaba lolu kumele libe sezandleni zamapholisa. Nxa kuyikuthi amapholisa vele asephezu kwalolu daba, kube kungangeke kube kuqondile ukuthi libe selusiyakhulunywa kwenye inkundla ngaphandle kwenkundla yomthethwandaba. Njalo nxa kuyikuthi lusakhangelwa ngamapholisa, lusaphendlwa ngamapholisa, kuyaba kuqondile ukuthi umthetho ulandelwe, luphendlwe ngamapholisa kumbe labo abakhangele ngalezi ezokuhuquluza umnotho endlela zokutshontsha abe corruption. Okwesibili njalo singakhangela ngokuthi thina siyazi ukuthi ezombangazwe ziyangenela ezintweni eziningi eZimbabwe njalo ziyangenela lakundaba zokuhuquluza umnotho welizwe. Ngokunjalo ke kwenzeka ukuthi umnumzana umdenda umhlonitsha umdenda engabe evikela labo abavele beyetheswa lamacala ngoba phela kulabantu abayisiphathamandla sikahulumende abaqanjiweyo ukuthi labo baphakathi kwale indaba yokujonjwa kwegolide. Labanye abayibo abazinkahlankahla zababusi belizwe kanye ke onkosikazi kapresidenti unkosikazi kaMnangagwa. Indaba leyi-ke ibingabimsinda ke umnumzana umdenda ukuthi ibisisiyakhulunywa ephalamende ngoba phela lokhu kungaletha ihlazo elikhulu kulabo abakhokhela ilizwe ngoba phela yindaba okungamelanga isihlinzelo ebandla kodwa indaba okumele beyinyathezele ngoba ababusayo balamandla amandla ukuthi benyathezele izinto ababona ukuthi ziyabaphazamisa. Njalo khona ukufuthi singakhangela ngokuthi thina isinqumo leso sethulwe ngonumzana uMdenda sivele siyi-corruption sona ngokwaso. Kume njalo singaba ukuthi singenelana le-corruption yelizwe ngoba engabe esizama ukuthi evikele labo aba yetheswa umlando ukuthi batshontsha igolide ngoba umnotho lo wegolide umnotho welizwe lonke, umnotho wesizwe, umnotho wabantu bonke abayizizalwane zeZimbabwe. Ngakho nxa kulabanye ababuya bezotshontsha ngoba bona belamandla bewathatha kwezombuso welizwe, lokho akuqondanga, njalo akumelanga kwenzakale. Yinto embi kakhulu, yinto engamelanga iyenzakale, yinto ebisela ilizwe emuva, yinto ebisela wonke umuntu emuva.
Ngokubona kwakho uZulu kunye labezombusazwe kuyini abangakwenza ngodaba lolu luthathelwe amanyathelo?
Ngizaqala mina ngithi lapha labo abamabandla aphikisayo eZimbabwe indaba yokutshontshwa kwegolide kabakhulumi ngayo ngendlela thina abantu esifisa ukuthi bakhulume ngayo. Bakhanya nje baphela amandla, bathenekile, abakhulumi ngayo indaba leyi, beyiphakamise kakhulu njalo betshengise umdlandla ukuthi indaba okumele betshiseke ngayo. Sibe sesizibuza ke thina njengoZulu ukuthi kathi indaba laba bantu bengafuna ukuthi betshiseke ngendaba engaka, indaba eqonda lomnotho welizwe. Ilizwe lethu njengoba ilomnotho ovela phansi emhlabathini, umnotho ongaphakamisa isizwe njalo ongaphucukisa abantu kumpila kahle, abantu ezintweni zonke abazenzayo nje bengabantu beZimbabwe, bezisebenzi zeZimbabwe. Kodwa ke laba abamabandla aphikisayo bathule zwi, sisala sesile mbuzo ke thina ukuthi kati labo baphakathi kwayo yini lindaba.
Hello ke ngumnumzana Sipho Senkosi Majokomole Palule ocubungula izombusazwe ubekhuluma ecingweni le Studio 7 esebilitani.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivotele
inkonzo. Kulamalunga ebandla le-CCC asekhethiwe ukumela leli bandla abikwa ehlaselwe ngabantu abangaziwayo, achaywa kabuhlungu. Amalunga la abikwa engawemguza laselubhane. I-Studio 7 ithunyelwe imfanekiso yomunye obikwa ehlaselwe. Asenelisanga ukukhuluma lamapholisa ngalolu daba. Kodwa umsekeli wesikhulumeli saleli bandla umnumzana Felix Magalela Mafasibanda utshele Studio 7 ukuthi esinye sezizathu sokuthi leli bandla lingavezi amagama alabo asebekhethiwe bacutshungulwa ukuthi bamelele leli bandla kukhetho oluzayo yikuthi abanye bayachaywa besethuselwa ukuthi bengameli leli bandla.
Siyabonga njalo kusipha ithemba ukuthi abantu abaningi beZimbabwe sebekhanya ngani sebehlupheka njalo bayakhathazeka ukuthi kungani singakabazisi amakhandidethi ethu. Iqiniso yikuthi i-CCC ibuye le-system entsha, yikho abantu abaningi izinto ezintsha ziyabakhathaza njalo abazijayelanga. Bajayela imvelo esithi tradition. Sithanda ukuxolisa ukuthi isisi sitshele uZulu njalo isebenza loZulu. UZulu ohambelana lesisi uyasixhasa njalo uyazi ukuthi kwenziwani. Okwakhathesi phela anisesaqeda okuthiwa yi-nomination, lokho ukuthi abantu bahamba bayabhalisa ukuthi thina sifuna ubani ebe yilokhu. Sokwedlula sathi wonke umuntu oweZimbabwe uvunyelwe ngoba isisi ayisiyo yomuntu ngeyabazalwana beZimbabwe, ama-citizens. Sithe sesiqeda i-nomination zamabizo amaningi almost over 35,000 abantu abafuna ukuncedisa lokuxhasa i-CC, mbengama MP, mbengama senators, mbengama proportional representatives. Kwaba njalo nje sabonga. Satshela uZulu ukuthi sizaba lesikhathi lapho esiyabe sihluza khona ukuthi umuntu lo kasosigebengwa, kasilosela, kasomuntu ongathembekanga, ngumuntu yini ophonguba i-political prostitute umuntu ophongusuka lamhla lapha sengene lapha waphuma lapho esibona ngani thina sifuna ukufaka abantu abalomkanjo njalo abaziwayo esigabeni zabo ikho ke sesise sikhathini esokuthi abantu bonke sesiku stage sesithathu okuthiwa iconsensus lapho abantu abazavumelana khona bangahluleka ukuvumelana ama stakeholders abanikazi bomhlangano sebezabuya bathi hayi thina sibona ngani umuntu ongaba ngukansela lapha ngulo iparty uba uma sekwenziwe njalo siza qoqa amabizo iwatsheli uZulu ayisozi phonga ukuthi namhlanje singavumelana ekuward 10 sesiphonga ukuya sitshela abantu sihlelekile njalo siyakwazi sikwenzayo
manje kungani lingethuli amabizo alabo asebekhethiwe bahlolisiswa bacutshungulo
siyakwazi ukuthi bafuna ukuvuka ebusuku babagongode abani babathusele abani babakentengise imbhobho lenhlamvu ukuthi basubele basuke baye withdraw siyakwazi kwenzeka ngo 1985 ubaba uthethele lezimu yakhe wasala sebambe insiba zejuba abantu sebethuselwe ba withdraw bonke kambe singalandela izinto zezano thina sihlutshwa into izani izani leminyaka emingaki ibusa kuyasimangalisa ukuthi abantu sebesiqathanisa lezano bona bekhala ngezano sithi mayuyu ibandla labantu lizabuya lizebika asifuni ukupheka imbosha njalo asifuni ukubamba inhlwa ngekhanda sathembisa abantu sathi abantu bazasikhethela abantu babo kambe kungani lingasitshayela amahlo ihlombe ukuthi sithe Zulu kandaba zikhetheleni uthatha isikhathi phela ukucubungula asifuni ukupheka imbosha sibambe inhlwa ngekhanda kusasa sisithi siphambanisile
Hello ke ngumnomzana Felix Magalela Mafasibanda umsekeli wesikhulumeli sebandla leCCC
Asambeni madoda siyovota
Asambeni madoda siyovota sivote
Uma manje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi abavela kumazwe aphetheya balelungelo lokuzohlola ukhetho oluza kwenziwa kunyanga ezilutshwana ezilandelayo kutsho umongameli Emmerson Mnangagwa. Iphephandaba lobulembu elezimlife.com lilodaba lokuthi ibhanga leAfrican Development Bank selithembise ukuthi liza kupha eleZimbabwe imali engamabhiliyoni amathathu ukubhadala abalimi abamhlophe abahluthunelwa amapulazi. Okwamanje sengidedela emuva ngelithiye ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Salubonani mazimbabwe amahle lokhu engikhonapha endaweni ngabona ubona nxayela mapulazi ayi-21 abanawo akhe ke urobert junior labanye laba abangabafana bona bathole amapulazi amangaki unina yena ulamapulazi amangaki umnangagwa yena ule mapulazi amangaki abantwaba ke bathole amapulazi amangaki isenze ama-21 bona sinzibona obaba bakhona bathole ama-50 and 100 amapulazi so yeyi indaba le inzima azama ukuthi ngiqinise sewuhle othi bona abantwana bamapresident bona balamaplaza amangaka babone njani bona bangamabhoni free hey ukuswa ngamasela kubuhlungu
nomsakazweni yazi kulobaba lo othi ngqumqumqumshebelelelo ubaba lo besiza kahle kakhulu mina kodwa hayi ngani sephuma endleleni manje base sithi uzazokhipha izalo ngebhayibhili akhe lelo tshona elishumayela la hayi ngekuyikhipha izalo ngebhayibhili yeke zalo vele ifuna umuntu lawo lodlame njengayo wawungela dlame njengayo hayi ngekuyikhipha izalo ngesicala ukubula uwaphasi kwayo beshiyana amapulazi betshontsha umnoto wona lokuthumayela ibhayibhili akho etshethu lambile kuphela hayi ngekuyikhipha izalo baba yeke wena nje hambe tshumayela ibhayibhili akho etshethu yekela abantu bekhipha izalo ya wasiyakubona ukuthi ugcwele ngetshethu wena ma utshethi yakho wathi uzisebenzi lapha upotini hambe etshethi wafika tshumayela wazokutshumayeza kena futhi ujosepha wathi hamba ngasala lezinto zetshethu baba lapha but nasikupolitiki lapha ukhiphe izalo out yabona
Kodwa uprotector omnyangakwa umuntu ohamba kutofotofo olala kuntokontoko wena ulala ungadlani okwakho kumele ucabange ukuyagebe ngabantu uthathela abantu izimali esitaradeni waye ungafisa ukuthi ilizwe lilunge nawe ukuyekele ukuthumtshiswa lilanga esitaradeni ulinde imali zabantu njengalokhu okwenziwa ngamaphoyisa lamasosha kuwekuthi lawe ngelilanga mpela ukusebenza ukufaka ifeni endlini yakutshaywa ngumoya uze ifeni ngoba banengcaba yazo bathi zibetshiswe lilanga suku zonke ezitaradeni bathola elangeni bavukele elangeni betshiswa lilanga bethathela abantu izimali wayi ungakufisi ngilawo ngelilanga ukuthi ilizwe libe right ukusebenze kahle ngoba ungabhekhi isosha lezimbabwe iphoyisa lezimbabwe limnyama khaca ngokutshiswa lilanga
Mayuyu Zulukandaba siyaxolisa lawo ngamazwi enu elisithumele sadlala izolo kodwa sesiwaphinda njalo lamhla hayi kube liphutha siyabonga Kwezemelika inani labadabuka kuzwekazi leCentral America abafuna ukucapha umngcele ngokungekho emthethweni bangene kwelemelika alikhwelanga njengalokho kade kucatshangelwa kulandela kungasasebenzi kwesiqondiso esabekwa ngumnumzana Donald Trump owayengumongameli esokuvimba imingcele esithiwa Article 42 ngomvulo. Inani labafuna ukungena elizweni bedinga buphepheli libikwa selisehlile kulalapho kusalomthetho lo. Ucubungula loludaba sixoxe lolandela izombusazwe umnumzana Busani Ntini.
Ngombono wami indaba leyi ayisoze iqedwe ngokufaka umduli ngoba ungaze ufake umduli bayagebha phansi so okwenzakalayo kufana nalokho kweZimbabwe leSouth Africa ukuthi ungaze ufake umduli kulimpompo abantu bazangena ungaze ufake amasosha kulimpompo abantu bazangena I think okufunakalayo okumele kwenziwe igovernment yeUnited States isebenza lelizweni leMexico lamanye amazwe aseSouth America ikuthi lama program avumela abantu abavela eMexico ukuthi bebuye bezosebenza bephiwa amavisa bephiwa amapermit bethi bengaqeda bebuyele ngoba abaningi bafuna vele ukuthi bebuye lapha during i-farming season lokhu i-spring sizafika kunje bafuna ukubuya lapha bezosebenza abaningi baqeda ukusebenza bafuna ukuthi bezibuyelele emakhaya abo bephenduke futhi kwenye isizini ebuyayo so ngombono wami mbona ngani kungaba le program evumelayo ukuthi abafuna ukubuya bephiwe ama temporary permit for ukuthi besebenze njalo kungaba le mthetho emiye ngafakwa ikakhulu nxa sikhulumela abantu abangaveli eMexico kumbe eSouth America siyazi ukuthi abantu bayabuya from eIndia eAfrica lemazwe amaningi bethole indlela yofika eMexico ukuthi bengene kwele America abanjalo kumele umthetho under i-UN Convention bengavunyela ukuthi befuna ukuzoclaima i-Port Elizabeth kwele America kodwa kuthiwe becleme i-Port Elizabeth lapha abafikele khona kuqala so nxa umuntu esuke e-Africa wangena eMexico kumele ucleme i-asylum eMexico ayikhona ukuthi uye kwenye i-third country in this case udlule eMexico ungazivikanga uhlupho lwakho then usucross usiya America usiyadi kuhlupho lwakho yikho kunganceda kodwa laba abavela bevela eSouth America ngabantu abaningi abafuna ukuzobona ama-families bebuyele abaningi bafuna ukuzosebenza isizini eyodwa bebuyele so mbona ngani indaba yama-permit ingasiza
Loke ngumnumzana Busani Ntini ohlaziya izombusazwe singakagqibi uhlelo lwethu lolamhlanje ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo isiqondiso sikaSomlomo edalela eParliamente sokuthi udaba lwenkohlakalo eyavezwa ngumsakazo weAl Jazeera lungasacujungulwa lidalela eParliamente sidala inkulumo Abanye ngabathi ukwekethiswa kwezijeziso ezafakelwa abasolwa kudaba lweAl Jazeera kutshengisa ukuthi kukhona ukuchaya amanzi kulolu daba. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com. Olivalelisayo ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Igama lami ngu-Chris Gande.